Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, asebebanjwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beluveve kobulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebandlale zaphu. Ngu-Woza Friday kuliviki sileqembo elicula umdomo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo i-36 bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu i-306 labulala abalichumi lambili i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisishiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780, ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika esebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381, labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili i-12,443, wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 264,721, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngusenjalo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni we-Politburo yebandla lakhe le-ZANU-PF namhla eHarare, umongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyamuzwa umongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe kuqine ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown. Bekumele ngathi into eyenziwa kudala. Inamba khona phana ziqalisa ukukhuphuka, abantu beqala ukungena emaborder bebuya lama numbers amakhulu. Kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha bayithathayo bayithathela ukuthi balwisane la le demonstration le ecatshangela ukuthi izakuba khona mhla ka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku-demonstration. Kanti bekumele ukuthi nxa kade kuvele ku-serious ngayinto yenziwe kudala ngaba ama-churches angavulwe, ngaba izikolo kakuhanjwanga, ngama restaurant wonke la asevuliwe lani lani, konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenziwanga. So sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhla ka 31 July.
Siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye.
Inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South. Iproblem isemagedini eBite Bridge. Amaboda ayavuza. Abantu bazingenela umathanda, bephuma umathanda, behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown. Labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya lawo lomkhuhlane befike beuchithe khona phana eBite Bridge. Ungafika eBite Bridge uyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi. Ba relaxile ngesilungu kuvele kabazihluphi ungani kakula luthola ukhona. Especially kwiindaweni ezithoze nezemaphandleni la kuma growth point. Abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengani vele kakula lutho. Abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze. Abantu kabathathe seriously indaba ye-coronavirus. Ke siyenze nale social distancing, sifaka ama-mask noma singaphi, kugeza izandla, abantu singathathi sithelelane lo mkhuhlane.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele?
Ngokuya ngokuya melithi ngaso ukuthestwe abantu abaningi sibincane abangafika imiliyoni. Kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani, iqino kunganani, ingozi kunganani. Abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lo mkhuhlane we-HIV, uhamba kunika izikipa, abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela sibili ngendlela esiyenza ngayo. Ngani hayi asibone ukuthi kulo mkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende kadlala indima yakhe ngendlela efanele, yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe. Sixoxela eseGwanda eMathebeleland South. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni kodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve koBulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabe bandla lezaphu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa ikakhulu abantwana, abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela, abanye begula bengekhaya. Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi njalo ikhansili isike yafika yakhulumisana labo.
Amanzi kulezi insuku silawo since basithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokhu seselawo, kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi. Ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile kumbe lo munye bengazange sambamba umzela esekhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa. Okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba nama-councillors no-chairperson bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi uzokhulumisana lezakhamuzi.
Esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla umnumzana Gaunza Magawi laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo.
Hayi, mbonge kakhulu, inkosi ibusise lakusasa kade side So vele lati besithwele nzima sesweli ukuthi senzeni. So then ayinqase kunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kube yaphenduka ibuya abantu beyikampeni le bayivotela iwine.
Unkosikazi Joyce Dliwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe waphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu. Oseqathuka umzimba
phangela umzukulu wami ngendaba yamanzi ngamanzi wona lawo phola amadokotela ngingahamba kabachasisa ukhona umunye ovelo lelelo gogo olo 89 years layusukile laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama egreen bathi bafuna amanzi fresh yiba ba affecta kakhulu.
Umgcinisihlalo wezapho emathebheleleni South, umnumzana Matthew Sibanda, uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje.
Sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu, le cooking oil, le chukela, le sawudo, le sepa yokugeza, le sepa yokuwatsha, lamahlamvu etiye. Sidoneta sibandla lezapho singakhetha ukuthi lo muntu ngowe MDC, ngowezalo, ngowayiphi party. Sinike bonke abantu as long as kungumzimbabwe kuyicommunity eluveve ehlanganelo hlupho.
Inengi labantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo eklinika yeluveve. Umphathi wezempilakahle kumunisipala wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi kobulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akobulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhlaka May 17 kusiyafika mhlaka July 3 abayi 1800 kuthi asebesichile balichumi lantathu abanye babhubhele endlini. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lo unkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe. Siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandla leMDC Alliance ababalisa ummeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lo unkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe. Siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Kota labo umnumzana obeshaba ulandisa ngalokhu.
Tishida kuti ma bail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu paviki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa, havana kusununguka mumafambiro avo.
Sedale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe. Baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolulamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena ku-commission elawula umsebenzi wentathela izindaba eZimbabwe Media Commission ZMC usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jijo elawula ukuba intethe lezindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasifica mina nombili 18 ababuye ukuzebuzisiswa kuma interview enziwe namhlanje uwabe ngeneliza na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oZMC besuka kunhlangothi ezijineyo zempilo. Iqula le-Commission of Standing Rules and Orders elePhalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentatha lezindaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwe-commission le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwica mfundo Ruby Magosongwe, yena ochasise umsebenzi we-commission le.
Munye wemisebenzi wekomishini le engiwaziyo yikufundisa intatheli zindaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome, yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intatheli ziyaphiwa imvumo yokusebenza zikhululekile ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
The media is already doing a big, big service to the community.
Intatheli zindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke sebesebenzela ebulenjini be-internet. Lokhu sekuncede ukuba banika abantu abanengi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abanengi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi weZBC uMphile Marupi, igqwetha uMnumzana Ntanaka Mganyi, osebenzela inhlanganiso ezizimele uMnumzana Philip Basirayi labanye. Idale lePhalamende liza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethondaba weSupreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idale leHouse of Representatives lomtshutshisi weNew York bangeke owamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo weTexas zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa nguTrump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo we-tax. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo we-tax. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele Ivory Coast uAmadou Gon Coulibaly kaSeko. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Zezithwala abantu indizamtshina kwele Nigeria kulandela ukumiswa kwazo nguhulumende ngombimbitho lonyaka kusenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi zizaqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Owayengusiba lukhulu wesabelo sechihuyahuya kwele Mexico uSiza Dute usebotshiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamashumi amahlanu 52 million ubothwe ngamapholisa eMiami khonapha kwele Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlumtree zithi seziphelelwe zinkomo ezibulawa zindlovu zizibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha, kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Okuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indlovu lezi seziluhlupho olukhulu kakhulu. Le 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangaba. So abantu belala bebasimlilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi esisele khathesi. Le ngadi zonke seyaqeda zonke emfuleni. So isifuna ukulandela nale eka-Mrs. Nangaba. Indlovulezi so angazivi ukuthi njengoba kuyukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi kwesigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba impilo ngoba nxa sesiphele yikho konke, siphele izinkomo, siphele izingadi, siphele ngamasimu, pho angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibhandalayisa. Yikho besesibize u-MP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyileyana indlela kuyabe kuyikho yini. Yikho sasimvotelele kholoku ukuthi abe ngumhleni wethu. Pho khathesi kakusakhanyi ngoba la sike saba la simbonisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika la masu okuthi sibesicela kuye lungiswa amanzi endlovu, indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala khulokho abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni babuye bona la madramu kulungiswe njengoba kulindwa isiziba zibe neziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokude zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza
ebantwini? Hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakala ekhanya ngabona zadliwa zimpisi. Bachayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha wakhona omunye ngu-teenage uthi zabaxotsha okumangalisayo. Babaleka lokuthi bayasinda njani, bathi bayasinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane kade nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima zisiza kubo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazilabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi u-MP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalani ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelelwe zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotelwa izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlumtree. Umeli walindawo edale lePhalamende umnumzana Dingomuzi Phuthi yena akaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilavosi. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Umdumo kamaskandi uqumba-qumba abantu abaningi kulezi nsuku. Belushwe lemawadleni, belushwe lemawadleni. sehlele khona le kokudlwa yomnyama safula iqembu lamavuthela lona limelwe ngu Freedom Fire Sibanda
sekufuna gali amen.
Ngizalelwe ePhilaphosi esigabeni saseGangabezi. Ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's Primary School kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles Secondary School. Iqembu liqale ngo-2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela.
Vuthela vuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi ungani pho babizwa ngaleli gama
limele indlela esishaya ngakhona sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu yona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abedayi madoda liyavuthela lishaya kakhulu impela yikho ke sagcina sithi singamavuthela. Amavuthela asenama album amabili. I-album yokuqala iyenziwe ngo-2010 enesihloko esithi sibuyile, bese kuthi le esibili yenziwe ngo-2017 inesihloko esithi ayaphela amasiko akithi.
Buleli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo babezidlalela bezilibazisa njengabangane kodwa iningi labantu labakhuthaza ukuthi kabapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi. Kunjenje sebra madlalathi athakazelelwa ngabantu abaningi asetholakala kodwa balomlayezo kuZulu wonke olalele ngalesi sikhathi.
Ikubacela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya, basinikeza amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi. Bese ngicela kakhulu nabaculi abafethi nodadewethu ukuthi sengathi bangacula mpela ngendlela enhle, ngendlela esimanga, bangabi ngama-copycats, bangalandeli amanye ama-artists avela kwamanye amazwe.
Ngempela abaludinga usekelo lwenu balaleli. Dengani umculo wabo libakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo batheli kamahwaya.
Siyatholakala enkundleni zokuxhumana, siyatholakala kuFacebook amavuthela, bese kuthi ke kuTwitter siyatholakala @amavuthela1. Inumber yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461 kusho ukuthi ngiyami ke leyo number uthula ku 0731760288 ngubaba uhlongwane onguye osixhumanisayo nabantu uma kukhulunywa. Ngiyabonga kakhulu.
Kunaleko kodwayo kumahlaba ithwale lapho sithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngobunono obukhulu
ekhaya mulena ekhaya mulena
lonabe limelwe ngu Freedom Sibanda kuhlelo Walls of Friday. Siyavuthela siphuma kanje igama lami ngu Ezathisa Sibanda libe lempela sonto emnandi.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m.